Ukukhwela kwentengo mahlayana ezitolo kuyaqhubekela phambili elizweni ngesikhathi umnotho ulokhu uswela uncedo lwamanyamazwe. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu elokuthenga e-Consumer Council of Zimbabwe isithi imuli elabantu abahlanu isifuna ukondliwa ngemali engamadola angamakhulu ayisitshiyagalombili i-$800 ngenyanga. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephendukile elizweni evela kwele Switzerland emhlanganweni weDavos lapho aphenduke elengise izandla. Idale labaphathintambo iCabinet belilomhlangano namhla lapho kwethulwe impumela yohambo lukaNcube kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa emazweni awe Eastern Europe agoqela ele Belarus, Kazakhstan le Russia. Okuphumileyo kuhambo lolu ngokufana losekuke kwethulwa ngumnumzana Robert Mugabe esabusa izivumelwano ezingelalutho olubambekayo. Lokhu kutsho ukuthi umnotho welizwe uzahlala ulokhu umi manzonzo ngapha umnotho usiya nganxele, uZulu edubeka ngokuswela imisebenzi, intengo iqansa mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Mujekeza, uthi imuli sezithwele nzima ezindlini ngokuqansa kwentengo ezitolo.
Imali le bread basket okwakhathesa angikabile le actual figure, we are still working on it, but roughly ngendlela ama-price ekhwele ngayo seyisuke kwa-around $500 yona phana edlalela khona amamonthi amaningi. Khathesi iyakwanisa ukuthi seyiqansa kuba $700-$800, but angikabile actual figures khathesi, but isikhangelela $700-$800 khonapho.
Isakhamuzi sesizinda koBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esethusayo ngoba impilo isinzima kakhulu.
Okwentengo lokhu akukhulumeki sibili ngoba intengo yangkhona ungangena emashophu wenza ngani usuphambeni ikhanda sibili, ngoba into eyayiyenza 50 cents namhla siyenza ama-$3. Vele yonke into ikhwele okunye okumangalisayo ukuthi vele akuphila kwethu lokhu sokungani sokumzima kakhulu, ngoba izolo ngike ngadlula emashopu lapha ngizama ukudinga yona i-drink ngokwayo, ngithe nqeya isikhwe khonapha manxa besithi bekhuluma besithi ikhwelile kobo-$0.80. Ngibona isithamo ama-$2 khona ngale ezinye zishaya ama-$3, ngithi ha kambe sizaphila yini napha eZimbabwe la. Utshwala luyangani luyabonakala these days ngoba antshi bakhwenza laba be-Delta laba abathengisa lobu obwesintu dura liyabonakala sibili, kodwa intengo la siyakhwela.
Uphiri uthi abanye emalokitshini lapho okwathiswa khona izitolo kutshengiselwa sebethole ixesha lokuthola imali ngokuthengisa isinkwa lokunye ngemali ethe xaxa, ngoba abanye bayadonda kuyathenga edolobheni.
Kuyenza ukudinga sibili ngoba abanye sebethengisa izinkwa bethenga e-town kona ngale bethengisela ezindlini. Yikho sesiphilela khona ezindlini khonaphana ngoba siyabe sesikwazi ukuthi khona kubani bani lapha kuyathengisa isinkwa, kodwa la yabe siyafakile la intengo yangaphezulu engenosifica isinkwa sesihlaka kubo-$3 into ye-$50.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale kumbali yelizwe.
Zempahla lama-services konke nje jikelele sokukhwelile kakhulu kusukela ngemva kokuthi abantu babhikishe betshengisela ukuthi uhulumende lo usehlulekile, izinto kazilungiswe eZimbabwe. Intengo sezikhwelile kakhulu, kakusathengeki impahla, akusabhadaleki ama-services, konke bese kwakhuphuka. Sokunzima kakhulu, abasemalokithini sebegada imithova ukuthi babuye edolobheni bazothenga, ngoba emalokithini izitolo zadilizwa. Sebeqalisile abanye abanikazi bezitolo ukuthi bazilungise, kodwa-ke azikalungi zonke.
Ezinye ingcwethi zomnotho elizwe zithi sokumele uhulumende azame ukuvuselela umnotho ngesiphangiphangi ngoba lokhu kungehlula kuzaba lokunye njalo okutshengisela okungabuyisela umnotho emuva.